Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesiphawu indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osekuthiwa awasoze angene kukhetho.
Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty.
Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awalacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi.
Lokho sokhulunywa abanye ukuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho.
Ibandla lezanu PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Sathola kule mota yezanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini.
Udaba lokuthi umnumzana Xavier Kasukwere ancintise nakukhetho kumbe hatshi luza kwehlulelwa namhlanje emthethwandaba we-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osekuthiwa awasoze angene kukhetho ngumthethwandaba. Ibandla le-CCC lithethe inyanga phose ezimbili ukukhetha abazalimela kukhetho okubangele ukuthi kufika ilanga lomthethwandaba we-nomination court yikho okwethulwe amagama abazancintisa. Sixoxe lobona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivu elimnyama lehlile kobulawayo. Lokhu kutshengisa ukuthi akulanto engenziwa lingala sisekelo sombuso. That's number one. Akulanto engenziwa iphumelele lingela leadership. That's number two. Akulanto engenziwa iphumelele lingala ma-structures. That's number three. Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty. Lokhu kuvusa imizwa yabokhokho bethu ukuthi even ngesikhathi sombhuqazwe oJoshua Nkomo bavunyelwa ukuthi bahambe baye contesta ku-election. Lamhlanje kasisekho ku-election hatshi ukuthi kwenziwe yizano. Asisekho kwi-election ngenxa yobuchapha, ngenxa yezigwenxa ze-leadership. Asisela ama-MPs akobulawayo. We have donated iBulawayo to ZANU. We have donated iBulawayo to iZANU PF ukuthi iwine iyethola i-2/3 majority in parliament. Lokuthola i-state power ukuthi babuse njalo. So ngokubona kwami isehlakalo lesi siwest than umbhukazwe. Lokhu kumele ukuthi umongameli wethu abe accountable ukuthi ukwenze ngayiphi indlela. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi baphawule iBulawayo. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi babe in charge of iBulawayo. iBulawayo ilizwe leli limi emasekweni ukuthi izigaba ngezigaba ngendlela yo yokuthi abantu bakhuluma lipulimi ngendlela yomhlobo. So lamhlanje umongameli wethu udonete amaseats ethu tuzano. Lamhlanje umongameli udonete ibulawayo tuzano. Sihamba for the first time since independence ibulawayo ingekho represented.
Manje selizathatha amanyathelo bani phezukalona lolu daba.
Abantu lanqabe semfeni befelwe kakuthathi imicabango yabo ukuthi bajulise ingqondo zabo ukuthi bayebeka umufi. Lalamhlanje lanxa sifelwe ayisikho ukuthi kuzathatha isimo sethu sokufelwa ukuthi singaze sacabanga sahlanganisa imbono yethu ngeway forward. Iway forward it's simple. Umongameli wethu kumele asitshele ukuthi kuphunyuke njani lokhu ukuthi size sibe lesehlakalo esinje, size sifike esimweni esinje njengebulawayo njengeregion yeMathebeleland. Moving forward kuzamele sihlale phansi sibuzane sikhothane izilonda njengoba inkomo vele ziyahlabana esibayeni kodwa kugcineni ziyakhothana zibuye zibuye lesibayeni zibe izinkomo zomuzimunye. Lakhathesi sizadlwephana kodwa kakutsho ukuthi nxa sizidlwephana sibuzana kuza sehlukanisa ukuthi sesichiyene. Iway forward ukuthi kumele lokho kwenzakeleyo sithathe imizamo lamacebo lamaqhinga ukuthi kungaze kwenzakala in future.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu obona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza othi i-commission yezokhetho e-ZEC izivumele yodwa ukuthi amalunga e-CCC ahambisa amaphepha awo isikhathi singakachayi.
Ngingazi ukuthi ngiChabangu uphi lo okhulume lani khona ngapho emsakazweni, kodwa bona indaba le kayilani lokhokheli ngoba njengokukhuluma kweZEC amalunga e-CCC akumele ancintise kudalela ephalamente afaka amaphepha isikhathi singakachayi. So lokho sokhulunywa abanye ukuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. Izimbabwe Electoral Commission ikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakachayi. Thina siyazi thina ukuthi uPatrick Chinamasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo zaletha umthethandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli kuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubandla le-Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngubani osayinayo khona ngapho kobulawayo lwahamba njani, ngoba sizwa kuthiwa umuntu owayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngumnumzana Shoko, uGideon Shoko, okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha kodwa hatshi ubaba uGijoyi kayisuye owayesayina into nje ekhona. Bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kakhesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Ngase ngikhuluma ngesingi akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi iZEC ikhulume kumthethana yachoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi hayi bona umbono kamantshi, kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma nxa abantu sebengenise amaphepha umthetho uyabav bavumeli ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabo phambi abantu balelungelo bandawo lapho ababe phambi. So okunye lokho sokukhulunywa lokho hayi mbona ngani kuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedle phandle. Sinesikhandle ukuthi abantu bekind ukusebenza umthetho lapha izombona abantu abaningi abasuthiseki ukuthi umthetho njani. Abantu abaningi badanile ngesinqumo esilethwe ngumthetho ndaba kodwa phela awusathi ukuthi nxa imithetho ndaba ngaletha isinqumo esingathabisa uZulu sokumele amalunga esident credit exchange adle phansi kwezama ukuthi sikhuthane ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezi ezilethwa umthetho ndaba ukuthi zisemthethweni izinqumo lezi zibuye sokuke wajuliswa yini ingqondo ibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo. Ngolunye udaba lwezokhetho, ibandla leZANU-PF letheswa umlando wokusebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Sixoxe lelunga lesi-CCC unkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parliamente kukhetho lweSenate.
Izolo besihamba senza ama door to doors ethu sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe sathola kule mota yeZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhona pho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala lapha yana. Yikho thina njenge-CCC asidingi ubudlwangu udlwangu thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU-PF yayingekho laphana.
Lo ke ngunkosazana Moli Dlodlo ozancintisa ukumela isigaba senkayi South edalele Senate engowebandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lebandla leZANU-PF yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edalele parliamente.
Chris Gande, umzabalazo lo esikiwo, no amount of witchcraft can stop what the citizens want. Ngenxa yokuthi thina singamakholwa, sengiqalile vele lokumobilize amakholwa amaningi kakhulu enkayi South ukuthi ngobuningi bethu sihambe siye vota, sikhiphe bonke abantu laba abakholwa entweni ezingaqedakaliyo. Ngile vese ngithanda ukuthi ngiyibalele abantu benkayi South ethi yona ngu-second imilando 7:14. Uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba bakhuleke badinge ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi mina ke ngizakuzwa ngisemazulwini ngithethelele isono.
Alo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi-CCC esigabeni seMathebeleland North.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba lokuthi umnumzana Sevia kaSukuwere ancintise na kukhetho oluzayo elokudinga umongameli welizwe luzakwahlulelwa lamhlanje emthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court lamuhla. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana kaSukuwere unkosikazi Jacqueline Sande ukuze sizwe ukuthi bakhangeleleni emthethwandaba lamhlanje.
Sikhangelele khona ukuthi idale langaphezulu le-Supreme Court lilethe isiqumo sokuthi uPresident Sevia kaSukuwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona laye kukhetho lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhla ka-23 August. Sitsho njalo ngoba idale langaphansi elakwenzayo ukuthi uPresident kaSukuwere kamelanga abe omunye kwalabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ungayisikho ngoba sikhangele ukuthi lo owaletha udaba lolu e-High Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Xavier Kasukwere usehlale phandle kuyalelilizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi idali langaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo ukuthi omnye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election one man one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idali langaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka AMP yenkululeko babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangela ukuthi idali langaphezulu kumele lihloniphe konke lokho lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.
Hello ke ngunkosikazi Jacqueline Sunday isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abanxuswa ukuzohlola ukhetho kumazwe achiyeneyo aphetsheya sebencome amalungiselelo elizwe besithi ukhetho luthembisa ukuthi luzahamba kuhle. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-lead unkosazana Linda Masarira uthi abesifazane bayanqatshelwa ukungena kwezombangazwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Balibonani basakazi kwe-Studio 7 yalibingelela labalalela isiyawezwa amakhothe ezanu PF lawo. Kathesi bathi bona amakhandidethi ethu ephume ngenxa yokuthi bafuna izanu PF ingene yodwa. Bayafisa vele ukuthi ngabe ngakhipha wonke oyi-210 ama-MPs ephume izanu contest eyodwa. Kodwa lokhu akusoze kwafa kwenzakala ngoba i-court nxa kade ithonisa indaba kumele ibe free, i-court bese kumele ifune ubufakazi. Angingeke mina ngize ngifike e-court ngithi ubani ungirephile, uMajistrate ephonge uyadumela nje, ephonge uyabophana lo muntu, umuntu lwane engambizanga afune mina ngilamanga ke. Kanti kuyame ukuthi adinga ufakaza zwisisi, but nxa yona izekhi ivuma ukuthi yemukela imali yethu sabuya in time. So yona i-court wayiphikisana lezekhi ngoba izekhi yiyelo bufakazi bangona, njalo izekhi ngazabe uyaletha izekhi ayingasoze ithathe imali bengasetshenziswa izano PF ngoba lokhu asoze sikuvume thina. Kuyakunjalo ngcono ukhetho olungayenzakali ngoba kuyabe sekuclear ukuthi ukhetho lolwalukho free. Kulabanye abangamagwada abasebenzisa ama-court abayesabayo, anto nambo omthuli bafake ithara besabani kanti ukuthi bekonteste bencintisane lathi nxa bona befake ithara plus balama-structure thina si-structureless besaba ungesabi ibandla eli-structureless layina lo uchabanga ukuthi nezitshelanga ukuthi amathonga avukile kobulawa angeke azavume ngoba yena wavalelwa phandle ekhawule wavalelwa phandle angaze akhulume vele uyakhanya ukuthi vele angeke azamele abantu lo yinyamazana ngoba ushiwa namadezi uyetshela abantu ngamathonga. Thina sifuna izinto ezilengqondo ezilekusasa uyesitshela abolobhemu laba abengabantu bebulawa ngegugurawuni khona bengavuka namhla manje uzakhawula bayayivusa ibulawayo naliya uyafuna kafuni lakho okukhuluma ezondela ukuthi wavalelwa phandle vele akusoze kwafa kwasebenzi ahambe ashiyana lamathonga akhe.
Studio 7 nenkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli, hayi siyababongisa laba abalimpi yenkululeko abatholela uma Ford Ranger. Kuyinto enhle kakhulu ayicabangile umnankagwa, kodwa into engiyibonayo esuke yabambi ukuthi ukucabanga ngesikhathi esibi because kubukeka ngathi sebasebenzisa makuso efuna ukuthi bambuyisele embusweni. So abahlakani ngithi kini kwabahlakaniphileyo kube liyathatha lama Ford Ranger, kodwa mase lisiyovota lenza into eright because noma lingavota angeke basalithathi lingamkhipha angeke asalithathela lama Ford Ranger uChamisa. Bese ngizalapha kulokhu nje kulo uPaul Nyati noziyami ziyambo bona ngezomthetho uyazi into eliyenzayo madoda kayikho right and kube kuthiwa kwenzeka uma kungangena enye iparty lapho eParliament liboshwe cause kalihambisani nomthetho cause manje uAnastasia washaywa ngabantu bezana kodwa manje lijikisa phenya lifuna ubufakazi bani ngoba kune video ekhombisa labantu bezana esayibona lathi singaphandle kwamazwe. So namanje lokho lisafuna ubufakazi, lifuna ubufakazi bani? Yini lingathathi labantu libabophe libavalele ejele ngoba baphula umthetho bashaya intatheli izindaba kahle kahle into elenza ayikho right kuyabonisa ukuthi lithatha uhlangothi alisebenzisi umthetho kubi kakhulu lokho likwenzayo
siyabingelela emsazweni sabonga kakhulu umsebenzi ongabe lisiphathela wona njengoba sekufike ama observers elizweni njengamanje ngithanda ukuxwayisa abantu bezani kakhulu obelief gawo labahleli bekhala ngokuthi kulama sanctions ukuthi ababonisane ukuthi ama sanctions azokhandwa ikhono kwabakwenzayo ukuthi mabe senza ukukhetho olungakhululekanga kafala lo njengamanje njengoba bechaya abantu bese bechaya lama journalists yi-rigging yona leyo sebeqala lu-rig election ngobuqiniso balifuna abafuni umuntu obatshela amaqiniso bavala ama-rally e-CCC yi-riga khonoko so bona mabe zakuthi ukhetho masoluphelile sebeqedile u-riga uma sokuphuma impumelelo yokuthi ukhetho alukhululekanga izano PF iqilibezela ukhetho baza kuphika ukuthini lokho bachaya abantu manje bavalela abantu ama-rally bona labantu bezana so babe sithi kuyini khonoko makuthi impumelelo isiphuma ngokuthi ukhetho aluzanga loba friend fair European Union fake after my sanctions sebeyabuya ngapho belief gawo bekhale bethi abantu be opposition basifakela ama sanctions liyabe likuphi iqiniso khona abalungise izigwegwe beyenze ukhetho luwe free and fair maka uTripusi yadliwa free and fair akula muntu walelwe irala akula muntu otshaywayo akubothwa umuntu akula muntu onga complain maka ukuthi amaZimbabwe naloke efuna izani qhubeke akula muntu omela complain ngoba vele ababe ezikhethele into abayithanda hayi ngalendlela siyabona
Studio 7 Studio 7 Livuka njani mina la megama ngu-Adolf Shaba thanda nje ukuguquzela abantu bakithi ukuthi kakhulu njengoba singena ku-August okuyinyanga ye-election abantu asithandazeni kakhulu asithandazeni yake ngizwa abanye abantu bekhuluma izinto eziningi befuna ukuthi besebenzise ama-strategies ukuthi bafuna ukukonfronta iZANU-PF ngezingendlela like ezifana nokuyilwisa uma uyilwisa iZANU-PF vele yinto abayifunayo ukubona besenza izinto ezinje bafuna ukuthi abantu bacaphuke bese bethatha leyo advantage ngiyithanda kakhulu indlela uChamisa ayisebenzisayo yokukampeni ongalwisani nabo ongabe aggressive kumbele ongabe yilabo abantu ophuma silwe ngoba ungaba nguphuma silwe laphana abantu abanengi masingasebenzisa leyo strategy iningi lethu singagcina singavotanga sibothiwe kodwa uma abantu besebenza ngaleyo ndlela basuya lokuthi bazokubopha bethu wenzeni
eh linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 mina bengikhala ngokuthi njoba sasiya emakhethweni abantu bakithi esindebeleni abake bazame lapho ukuthi bafake amakhanseli abuswa ngamaphathi akithi emathebeleleni ngoba kuyafana uma uvotela umuntu obuswa eZANU-P for ku-ECC ku-council or ku-MP kusafana labana abantu ba-control kodwa uma singazama singabantu besindebeleni uthi sivotele amakhanseli nama-MP akontrola ngamaphathi angapha komthwakazi kungasisiza kakhulu lokho
Studio 7 Studio 7 litshona njani bazali bami lonke umhlaba wonke jikelele namhla kolanto engikhuluma yokulibingelela nokulifisela okuhle ukuthi iqhubanene umsebenzi wenu kakhulu ngenhliziyo yezinto ezinhle kakhulu lisifundise okuningi kakhulu indlela zonke esizifisela izinhliziyo yezinto siyazethula kini khona lapho umhlaba wonke ngiyabonga kakhulu ngosibando okhulumayo ngkwele eBotswana kuyikulibingelela kwanamhlanje kuphela
kustudio 7 Studio 7 siyabulisa nathi singabacelayo abantu abangabazi ubaba ohlala eTurumanzi abathi nguBlazi uNcube angabe nolwazi nalo muntu obesebenza kuGood Hope Mine wagcina elapho sizwela ukuthi bekuhlapho kuGood Hope Mine esebenza lapho engumabhalani mara yena ekhaya ebuya eTurumanzi besicela ongaba nolwazi nalo Blazi uNcube asicontact kule number 0073202 6964 inamba zaseGoli siyabonga ongaba nolwazi asazise sicela silahlekele
qum 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 shelele hayi sithwele nzima abantu bakithi vele ngavela ngakubona mina makuthi ilizwe makuthi kuyavotwa kuvotiswa nge $20,000 upresident kuvotisa ama MPs ngemali kanti ilizwe liyathengiswa yini ilizwe was fought for labuya ngegazi then kwase ubonakala ukuthi selibuya ngegazi kwathiwa kungcono ukukhulunyiswana kwavota nawo into esingidanisa ebuhlungu ukuthi kanti ma uvele ukhankasa nomuntu noma engaba late wena usuvele ubona ukuthi hayi kufanele ukuthi kulokuze kukampeynwe kuvote kufanele ukuthi kuvunyelwane bantu bakithi abantu bebe yindlela yokuthi hayi lapha yikuthi ivele igame sidlala sonke kungabe lo munye umuntu ozangena nge-backdoor ngoba already vele kulama votes na kwathiwa kule ndawo ezingakhontestanga khona le Mashonaland ezingu-75 abantu labana ba-celebrate which is wrong ma kwa-celebrate i-opposition anti ayuzazwa ukuthi abantu bakho nabo bochiwa now maze ngisiyakhangela manje 12 amalo kuze nama MPs lawo nase Kadri Park so declare ukuthi hayi ulwane use uzihambele yedwa kunzimba so yiko bendihlala ngitshela abantu lapha ama abantu laba ama opposite don't blame amanye ama parties blame i ruling party ngomanye amanye ama parties ala problem i problem ikona phana embizeni so ke yiko ngisithi mina hayi yiko tibona ukuthi ama ideology afani ngeke sikambe ngendlela eyodwa ngiyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
elemelika selithumela enye njalo impahla esetshenziswa empini emigwaqweni ehamba izikepe olwandle esigabeni se-Middle East ukuze kunqandwe ukuziphatha kwele Iran okungalunganga. Ekuphenduleni izehlakalo ezihlasimulisa umzimba e-Strait of Hormuz, unobhala wezomvikela uselaye ukuthi kuthunyelwe umkhumbi wempubhiso owe-USS Thomas Hardner indizamtshina zohlobo lwama-F-35 kanye lama-F-16 e-US Central Command Area of Responsibility muva njengozibandlela mhlaka-5 ibutho le-Iran elilwa lisemanzini ele-Navy lazama ukubamba ngokungemthetho imikhumbi yabosomabhizimusi ababili e-Strait of Hormuz kanye lase-Gulf of Oman. Omunye umzamo wawugoqela umkhumbi we-Iranian Navy owadubula umkhumbi wabosomabhizimusi kuphawule uSing. Kuzehlakalo zombili imikhumbi yase-Iran yasuka endaweni lapho umkhumbi webutho lemelika owe-USS McFaul owafika khona. Imikhumbi yabosomabhizimusi le yakwazi ukuqhubeka ngenhambo zayo. Eminye imikhumbi ayizange ibe lenhlanhla. Ngasekuqaleni komnyaka, i-Iran yathumba imikhumbi emibili eyayithwele amafutha ezimota phakathi kwensuku eziyisikhombisa. Ugatsha lwe-US Naval Forces Central Command lwaphawula ukuthi kusukela ngo-2021 i-Iran ihlukumeze yahlasela noma yathatha imikhumbi yakwamanye amazwe engamachumi phose amabili 20 okuyinto ephazamise ukuhamba kwemikhumbi olwandle kanye lomnotho womhlaba. Imelika ivele isilezikhali kulumhlubulo ezijonge ukuvikela izindlela zamanzi ezibalulekileyo. Leli lizwe seliphenduke laba yingozi enkulu kakhulu ekuhambeni kwemikhumbi emangweni wase-Gulf, kutsho uKirby. Unobhala wezokuvikela ufuna ukwenza isiqiniseko njengoba kufanele esokuthi silamakhono lempahla efaneleyo sikulungele ukubhekana lakho konke lokhu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi inkokheli yebandla le-CCC yiyo ebangele ukuthi amalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo ayehluleke ukuthi ayenze njalo. Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awalacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi. Ibandla le-ZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseni esigabeni senkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Igama nguChris Gande. Lingakhohlwa njalo ukuthi silazo ezinye indaba nsuku zonke ntambama ngo 7:30.